Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webutho lesizwe uGeneral Constantino Chiwanga uthi uProfessor Jonathan Moyo kumele aphume kubandla lezanu PF. Ilizwe leBotswana lithi kungamanga ukuthi sebezavala isigodlo sabo eHarare. Kulamankampani ambalwa eZimbabwe alokhe ezimisamisa ekuthengiseni impahla emazweni achiyeneyo ngesikhathi amanye efuna ukungena kumkambo weComesa. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kambe abantu bayakhohlwa na ukuthi abafundisi bayelapha ngomoya ongcwele. Asemaningi amabandla akwenzayo lokho. Amanye ngadlisa abantu utshani lenyoka. Kulife Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokwenziwa yinhlanganiso ezavezela uZulu ebulenjini be-internet okwenzakala endaweni ezitshiyeneyo okunjengokukhahlanyezwa kwabantu. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.